Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhlaziku 6 Mpandula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-MRP lithi amalunga alo asehlukuluzwa ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa wafunga wagomela ukuthi abebandla leli bazawukhomba olotshwala.
Isipolitical so directive elegal kodwa i-directive elethwe nguye u-Emmerson Mnangagwa njengoba wathi ukuthi abantu bethu uzodila labo ngendlela ephezulu.
Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa useze watshayela ihlombe umnumzana William Ruto welekhinya ngokukhethwa kuba ngumongameli. Yena wayeke wakhanya esekela umnumzana Raila Odinga owanqotshwayo kulolu khetho.
Masikhangele ngokungenelwa okwenzelwe uJob Scaler lalokho okubonakala angathi ufakelwe ekudleni, sinanzelela ukuthi kuthiwa ungenelwe yilabo kade bekhanya angathi ngabomthetho.
Izihlobo zikamnumzana Job Scaler owe-CCC zithi kulobufakazi bokuthi uScaler ingaba wafakelwa ithefu okubangele ukugula kwakhe ngesonto.
Kuyinto enhle kakhulu ngoba kuyenza ukuthi abantu be-Afrika beqale njalo ukuthemba lokho esingathi thina ingatsha ezincedisa endaweni zokhetho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ibandla le-MRP lithi amalunga alo asehlukuluzwa ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa wafunga wagomela ukuthi abebandla le-MRP bazawukhomba olotshwala. Lokhu kulandela ukubotshwa kwamalunga ebandla leli amabili izolo losane olulodwa ngesikhathi abebandla leli bezama ukuyaqhubela iziphathamandla zomthethwandaba we-High Court incwadi yezikhalazo zabo. Ibandla leli lithi lifuna kukhangelisiswe ukususwa kwamalunga ebandla le-MRP ayisificaminwembili akade sejelele khami asiwa eChikurubhi eHarare lo yedwa wahanjiswa eGwanda. Sixoxe lomkhokheli we-MRP umnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Senelisile-ke mhlaka 3 September ukuthumela omunye wamalunga e-youth uLwazi Khanye kanye lomama ongumzukulu womunye iqhawele thwelibotshiweyo khona ngale. Bayathola ukuthi abantu bethu bayahlukumezeka kakhulu eChikurubhi khona ngale, abatholi ukudla, abalampahla ngoba ngabantu abaphunga ukuthathwa nje bahanjiswa khona ngale. Okusidanise kakhulu ukuthi omunye walaba ababotshiweyo uWelcome Moyo ufakwe ku-D-class cell okuyiseli yezikliwi abantu labana abagwetshelwa ala aphezulu. Sizwe ngaye uLwazi Khanye ukuthi Welcome Moyo ulala evotshwe insimbi ezandleni lasenyaweni esicabanga ukuthi nakungama kuyikuviolate amalungelo akhe futhi njengesibotshwa osegwetjiwe. Siyazibuza ukuthi inhloso yabo yikuyini ukuthi belale bemfake ezenyaweni kunye lezezandleni. Njalo sizwile ukuthi bayabahlukumeza khona ngale bebafosa ukuthi bakhulume isishona. Kodwa-ke abantu bethu bonke bona abana ababotshweyo abasazi isishona. Siyazi ukuthi nqakade besekami kobulawayo kuhle ngoba abagajela abagcwele laphana abanye bayasikhuluma isiNdebele. So ke okwenzakale namhlanje ukuthi baye bayatshengisela ke amalunga ethu kobulawayo, hhayi ukuyatshengisela kodwa besiyaseva ipetition. Amapholisa ke asebabopha, abopha ke uLwazi Khanye onguyadihamba eChikurubhi prison, babopha uSindiso Goitse Moyo ongu-national treasurer wama-youth, kanti yena ubotshwe kunye lomntanakhe ole 1 year 10 months. Sikhuluma nje basecentrali kobulawayo bachajwa ngecharge okuthiwa yi-insight of public violence, eyo icharge eyagwebisa laba bangu 9 abasejele, eyo icharge eyagwebisa unational organizer wethu Patrick Ncaba nge 525 hours of community service. So siyakunanzelela ukuthi uEmerson Mnangagwa njengoba wasitrethena mhla ka 23 March eSt Mary's eChitungwiza eadressa amalunga akhe ZANU PF wathi nena uzaquma izinsuku zokuphila kwethu ngoba sile demon lika Legion. Wabuya wakuphinda futhi eseButter Company eGweru ukuthi uzadila lathi. So kuvela manje ukuthi uEmerson Mnangagwa njengombulali siyamazi ukuthi amazwi manje wakhuluma futhi ngabo 83-84 kwaphela abantu bakithi layo uEmerson Mnangagwa
like elakhuluma yini lamagqwetha njalo athen
bebetshengisela behenda over petition yokuthi sicela ukuthi amalunga ethu abiselwe khona ngale kami ngoba kulapho umagistrate uTabengwa Sengstar owathe baphisigwebo sabo wathi bazaphika bekhona ngathi. So thina njengemthokazi Republic Party sibafuna bekobulawayo besekami, kanti njalo futhi ngakwelincele ama lawyers ethu sewafayila ama head of arguments le high court ukuthi be appeal against the conviction and sentencing of ama MRP 9 members ethu. Ngokunjalo singabantu through our lawyers abamelele ukuthi usiphiwe ilanga lokungena kwecourt yona le appeal ukuze amalunga ethu akhutshwe abe phandle ngoba sinanzelela ukuthi balaqala abalidalayo. Okusidalisayo futhi ukuthi ku same charge abayinikwa uthi inciting of public violence iyo i same charge abayinika ilunga lethu Patrick Ncaba, kodwa ke izigwebu ngakhangela uCaba u save 525 hours community service kodwa bona bayo save inyanga ezingaba ngu 33 kusiyafika ku 36 months. Amagqwetha ethu kwathi kusenzakala lokho ngomgqibelo ka 28 savele sawazisa ngoba layo ayengazile uthe samnyameni ukuba kwazi ukuthi abantu bethu sebehanjiswe khonale kwatholakala through ama members ethu ayehamba khona ngale siyawabona athola ukuthi sebe transfer sasisibatshela ke amagqwetha labo into bamangalisayo ebadidayo ngoba nxa isigwebo sesedlula enkantolo kuyavumelana umagistrate lo PPP lo PP lama lawyer abemele izibotshi ukuthi hayi njengoba isigwebo sesethulwa kusho ukuthi laba bantu kuvumelekile ngomthetho ukuthi bayaphika ekami khona ngale lemlondolozi. Ngokunjalo amagqwetha kawakwazi ukuthi ruling yenzakala mzwana ugwetsha abantu bethu mhla ka 3 June sesitshintshiwe bona bengayaziswa ngoba lokhu kwaba yikuvumelana phakathi kwamantshi lo mchuchisi kanye lamagqwetha ethu. So ngokunjalo amagqwetha aphezu kokulukhangela lolu daba besiyakhulumisana lama authorities ekami ukuthi beze ukuthi kwayenzakala njani ukuthi abantu laba batransferwe bona njengamagqwetha bengaziswanga ngoba sinazelela ukuthi i-directive leyo kuthiwa yavele eHarare isipolitical so directive elegal kodwa i-directive elethwe nguye uEmerson Mnangagwa njengoba wathi ukuthi abantu bethu uzodila labo ngendlela ephezulu.
Alo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla le-MRP. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa useze watshayela ihlombe umnumzana William Ruto ngokukhethwa ukuba ngumongameli weleKenya. UChamisa wayeke wakhanya esekela umnumzana Raila Odinga wanqotshwayo kulolu khetho. UOdinga wayeumngane kamuyi umnumzana Morgan Tsvangirai. Kusenjalo abanye abakuhulumende weMelika umabhalane we kahulumende weMelika umnumzana Anthony Blinken usechayele ihlombe umnumzana William Ruto oweKenya ngemva kwesinqumo esithethwe ngumthethwandaba weSupreme Court yalelo lizwe esokuthi ngempela nguye owanqoba kukhetho olwaqutshwa ngenyanga edluleyo elokudinga umongameli. Impumela yalo yaphikiswa ngumnumzana Raila Odinga owancintisana laye. Umnumzana Blinken uthi ilizwe leMelika likhangelele ukusebenza kuhle lomnumzana Ruto kunhlelo eziphathisa ilizwe lakhe leKenya. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Walter Sunukuli Mbongolwane, ingcwethi yecubungula ezombusazwe oqala ngokuchasisa umbono wakhe ngesinqumo somthethwandaba.
kuyinto enhle kakhulu ngoba kwenza ukuthi abantu beAfrika beqale njalo ukuthemba lokho esingathi thina ingatsha ezincedisa endaweni zokhetho ngoba isikhathi esiningi iKenya siyayazi ngokuthi ihlala nje ilama elections ngathi ukhetho lakhona luhlala kuphikiswana andisonke isikhathi kuphikiswana odinga lo uyabe ekhona enguye ophikisayo lokho okukhulunywa ngumantsi kuyancedisa kakhulu ukuthi sibe kwazi ukuthi nxa singena kukhetho ukhona ozonqoba ukhona njalo ozehluleka njalo ujaji uyenze kahle wamelana labantu baseKenya ukuthi avumelane lakhona okwabakwenzileyo ukuthi bakhethe uWilliam Ruto yikwe ngakusho kwamanje
siyabona ukuthi yena ngokwakhe umnumzana Odinga uthi uyamukela isinqumo somthethwandathu lanxa engavumelani lesinqumo kungenqabela yini udlakeli obelungaqhamuka kubalandeli ba
ukuvuma kukaOdinga ukuthi uyakwamukela lokho okukhulunywe ngumanje la kunjalo kuvula ikhasi elisha kwezokhetho kwele Kenya ngoba siyazi ukuthi odinga lo usengena ekhethweni ngokwesikhombisa engena bemehlula ahambe enkundleni zamacala afika athi yena haya akwenzwanga kakuhle nxa evuma manje la kukuzenza ukuthi abantu baseKenya baqhubekele phambili beqale njalo ukuthi bathembe lokho esingathi idemocracy kuyabongeka ukuthi etholakale enguye ovumayo ukuthi hayi unqotshiwe.
Alo ke ngumnumzana Walter Sinongule Mbongolwane ingcwethi yecubungula izombusazwe obeqoqa ecingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa. Umkamnumzana Job Sikhala we-CCC uthi kulobufakazi bokuthi uSikhala ingaba wafakelwa ichefu okubangele ukugula kwakhe ngesonto. UmkaSikhala uthi utshelwe ngezinye izibotshwa ukuthi bakhona abantu abangene esitokisini lapho kuvalelwe khona uSikhala labanye bakhe. Bathi kukhona abakudingayo befunza indawana zonke okubalisa lalapho kade kulokudla kukaSikhala khona. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Lokho ngokunye kokuvezwe ngelinye lamagqwetha kaSikhala edabeni lokubotshwa kwakhe njalo eyisikhulumeli semuli yakoSikhala umnumzana Freddy Masarirevu uMasarirevu utshele lumsakazi ukuba lanxa elokhe engophathekileyo uSikhala usengcono kulalokho akade eyikho khona ngesikhathi yena lonkosikazi Sikhala besiyambona ngensonto ngemva kokubizwa ngabohlangothi olugcina izibotshwa olweZimbabwe Prisons and Correctional Services ZPCS.
He informed me that on Saturday there were some people that came to his cell, supposedly officers. They wanted to conduct sort of a search, and they started searching the items that were in the cell.
Ngomgqibelo uthi kufike abantu egumbini ahlala kilo asazi ukuthi yini ebisenzwa kodwa yena uthi bekusetshwa uthi bebeyisifica minwe mbili. Laba bantu baqala ukusetsha empahleni zakhe khona esitokisini nasekudleni kwakhe obokuleyo ndawo. Ngambuza ukuthi ube khona yini ngesikhathi lokhu kusenziwa uthe wayetshelwe ukuba amele kude ngakho akabonanga lutho kulokho okwakusenziwa.
AbeZimbabwe Prisons and Correctional Services ZPCS babikwa batshayela ucingo abemuli yakoSikhala bedinga usizo lokuba elatshwe ngesiphangiphangi ngemva kokugula okucatshangelwa ukuba angabe efakelwe ichefu ejele leChikurubhi Maximum Prison lapho avalelwe khona. Unkosazana Patience Sibanda wenhlanganiso eyeZimbabwe Democracy Institute ZDI upha umbono wakhe phezu kokugula kukaSikhala.
Masikhangele ngokungenelwa okwenzelwe uJob Sikhala lalokho okubonakala angathi ufakelwe ekudleni, sinanzelela ukuthi kuthiwa ungenelwe yilabo kade bekhanya angathi ngabomthetho. So kulokhu kuveza ukubana uhulumende kumbe sesingathi ama-responsible authorities ku-prison ayekethisa umthetho, babamba umthetho ngesandla sonxele when it comes to i-security yama-opposition members.
Okwehlele uSikhala kusolwe kakhulu zingcwethi kwezombusazwe lokusebenzisana loZulu ogoqela umnumzana Efidlela Ncube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi ye-National Consumer Rights Association nakhora.
Umhlonitshwa bamphethe ngendlela embi okunye okumangalisayo okuveza kahle kamhlophe ukuthi izenzo kazikaguquki kusuka kusuka ngo-1980 kuvalelwa abantu abangelacala kubulawa abantu bangena esitokisini bayefela khona abanje ngabo ubaba uLookout Masuku ngakho ke kumangalisa ukuthi abantu bacabangela ukuthi uSikhala kungenzeka usedliswe uChef nxa sikhangela ngempawu zokusebenza zokuphatha abantu kusuka ngo-1980 kakwethusi lokho ukuthi kungenzeka kunjalo
imizamo yokuzwa icele labakuhlangothi labalondoloza izibotshwa emajele yehlule njengoba bezingakayiphenduli imibuzo ezithunyelweyo ngesikhathi loludaba lulotshwa uSikhala yena ophethe isikhundla zokuba ngumsekeli womgcini sihlalo ebandleni le-TRCC eligqwetha elilwela ilungelo loluntu njalo elilunga ledale lephalamende ubotshwe mhla ka-14 Nhlangula ngemva kokuqhamuka kodlakela endaweni yenyatsime echithunguiza esililweni sika-Moblessing Ali omunye owayengumsekeli we-TRCC owabulawa ngocatshangelwa kuba ngomunye wabalandeli bebandla elibusayo leZANU-PF umnumzana Pius Mukandi Jamba kunje uSikhala evalelwe ngoba esetheswa umlando wokutshotshozela udlakela kanye lokwephula umthetho amagqwetha kahulumende athi wona uSikhala wafaka ividiyo enkundleni yokuxhumana yebulenjini onjongo yayo kwakuyikulahlisa amapholisa wona ayephakathi kokwenza uphenyo edabeni lokubulawa kukankosikazi Ali ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumelvis Gama
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-New York Times lelo daba lokuthi ukhethwe izolo ukuba inhloko kahulumende weleBhilitane unkosikazi Liz Truss uzabhekana lobunzima ngoba izakhokhela ilizwe eliphakathi komnotho osuye nganxele. Iphephandaba le-Newsday lilo daba lokuthi amatitshala amaningi abuyele emsebenzini izolo ngokwesaba lanxa bebengafuni ukuya emsebenzini njengendlela yokutshengisela ukusola kwabo iholo eliphansi. Iphephandaba le-Chronicle lilo daba lokuthi kulabanye asebethengisa amaphilisi okususa izisu ebulenjini be-internet. Leli phephandaba lithi kodwa amapholisa aphezulu kwalolu daba ukuthi alungiselela ukubopha laba bantu ngoba besaziwa. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngajare kuStudio 7 mina migamo uAdoshaba yesiyabonga kakhulu abantu bebulilima ngokuvotela iqembu leTRCC yamuzwa uGawule lapho khuluma ukuthi bona ima Saudi indawo yabo lento into esithatha upon ourselves entweni zethu thina ma citizen sizo make a show yena ukhuluma ngeleadership uthi bala ma minister wathi yes bengaba lama resources but thina sizosebenza ngalabo bantu yithi abantu bakhona sizoyala kumaluphulethe imiqondo iZANU-PF labo bantu ade semakhaya uthi abavoteli iZANU-PF abazibiza abantu babo ngabantu abayihlobo zethu abantu abantu esiphila nawo into esizoyenza sizo make a show thina as citizen ukuthi sisithatha zeZANU head on ingaba lakho konke khona lokho ekujoke ukuthi laba ministers ilama resources ilani thina zoyithatha head on ngeke izibisa iphindiwini ema South siyala kuvisiyala vele siyala 2023 vele ema South iZANU-PF Studio 7 livuka njani basakazi nabalaleli bonke emagumbini amanomhlaba siyabonga mnelami igama u-Adoshaba lento ngicela ukuyibuzisisa yile ndaba yama-assisted voters kanti umuntu abefuna ukusizwa akavunyelwa yini ukuthi asuke lo muntu amethembayo kumbe nokuyi-family member kumbe nokungumunye umuntu amethembayo ahambe naye ukuthi hhayi lo muntu ayokuba ngumfakazi wakhe ebona ukuthi le nto ayifisa yenziweyo ngoba le nto hhayi ayisiphathi kahle kufanele kube khona ukuthi okwenziwayo ngayo lento.
Salibonani balaleli we-Studio 7. Salibonani sebenza e-Studio 7. Ngiyalibingelela lonke kakhulu. Sendaweni okuthiwa yiChewundo, hayi mina kodwa ngihlali khona. Abantu balapha balonye uhlupho lwamanzi engalwaziyo ukuthi kathi from 80 kuzofika namhla bengelasona isikotsho khona apha endaweni yabo okurongo kuyini. Kubakhokhela abaphethe indawo ngamanzi ngoba amanzi wayimpilo ebantwini. Indawo le futhi injengebhinga ilichebechebe. Nxa belanda amanzi echatshani lapha bafuqa khona amabhara bahamba nzima kakhulu ngechebechebe. Akuhambeki njengo umuntu omdala ngokuqala uyiphi pa so ngisho ukuthi angkwazi ukuthi kanti urongo lapha kuyini so zwelana abantu nxa liphethe izikhundla lizwela abantu kuza abantu la kusasa nxa sokuthiwa kuyavota balikhethe phela bekwathile abancane nxa kodwa ningabancane kokwenza indawo zakithi ngapha sihlala isikhethe abantu ngokuphela ngokuphela ngoba kuyabe kukhona ukuhlupha kodwa singakwathiza kuza abantu so zwelana abantu bethe undo ngamanye baphakathi kohlupho olukhulu kakhulu ngizwanise sabo ngoba mina hayi ukuthi emzini wamntana wakhe umgodi nxa sembona umuntu ohamba umango esiyakukhamanzi ngizwa ngilovalo olukhulu kakhulu ngiyancenga sibili ukuthi zamani kunika abantu bethe undo izikotsho likhangele ukwehlukana kwezindawo libafakele izikotsho ngoba abantu abavele besikhemton njeni emakhaya nxa izulu likhona lonyaka uzange kube lezulu akula mthombo lamanzi amanzi asechathani kuphela
studio 7 linjani Chris Gandle linjani ungameli inkomo linjani khona ngapho emelika linjani linjani thina siyaphila lapha ya bafowethu siyacela izindaba siyacela izindaba lapha siyacela izinews ya khawulele lapha izindaba ezimnandi ya siyabonga mathomahle ngilibingelela lonke khona kwestudio 7 ngilibingelela lonke ya ngiyabonga
ngithuna njani muli yakwestudio 7 alithanda kakhulu
siyabingelela emsakazweni sibingelele nabalaleli bomsakazweni siyabonga kakhulu engithanda ukuphawula ngendaba engathi angisayigwinyisisi nje kahle le ndaba kajob sikhala labanye indaba lesisisiyababotshwe sokulanda soze kucisheke kuphela umnyaka bebotshiwe mina lo mbuzo wodwa kusisisi abaholi besisisi kakhulu ujamisa la imbuza nje umbuzo olula ukuthi sebehlulekile yini ukuthi abaselayo emimzamo ukuthi bangamkhipha kanjani ujob sikhala laphana ejele kumbe sebezitshela ukuthi kafele khona ejele ngoba indlela sehlale ngayo ejele mina ngingedwa ngisho angisayithandi ayisayigwinje kahle senzise inyenza ngiphelelwe la ebutho ngoba nami ngingasiyoni leader kodwa amacebo ngabe kuthiwa abantu bezimbabwe bonke abaye bawasupport i-CCC kusho ukuthi bawasupport ujob sikhala mela impilo kajob sikhala iphele nje kanjalo nje kalula ongalala muntu nje oyedwa ozama ukumncedisa no abantu bezimbabwe mabe senza kanje mina bangithusa ngoba abonisa ukuthi abamazi umuntu ongumholi oqotho ukuthi bamjikela aze afese yedwa engani umuntu obotshele icala lokuthi mhlawumbe bentshontsha umuntu obotshele icala lokukhulula isizwe sabantu abangamamiliyoni angaka kuphele amacebo bacitshelwe bonke baze bathule bonke beze bemthatha ujob sikhala sebesiyamlahla xa usezowafela ejele efela amazimbabweni hayi mina amazimbabweni ngiyawasaba ngoba hayi uma kuthi kugwala mbe uma kuthi kwehluleka ukucabanga mbe yini mina ngazi because mina amazimbabweni abonke asevukile kawana athi hayi uma kuthi ujob sikhala kaphuma ejele yonke into ayime kanjalo ngoba ubotshwa kwasikhala ikubotshwa kwesisisi yonke uma bevumelizana uPF ikwazi ukuvopha ujob sikhala ezefele ejele kutsho ukuthi sesisi akuyonto iphathe ngenza noma yini umnyako zabo ngoba umnanga kuzaba bopha bonke bazafele ejele bonke baze bayiyeke le nto crisis wamazimbabwe ngenza njalo isisisi ngiyabantu bonke ujob sikhala kakhitshwe ejele siyabonga
sanibonani balaleli bestudio 7 nani basakazi bestudio 7 angibingelele futhi ukuthi ngiphawule ngale ndoda le egxeka ustudio 7 uthi ngiyamashona kodwa into angixakayo ukhuluma isindebele nangu ukhuluma futhi kustudio 7 audio yakhe bayidlalile kodwa xa kustudio 7 kade ngasho ngathi mina abafana bemthwakazi laba be-MRP laba abakamqondisi abaqondi kahle ukuthi izinto zihamba kanjani bahlele iCosmo babhema lento abayibhema besezokhuluma nanoma yini nje ephuma ekhanda labo ayi politiki ye-MRP hayi ihambe eceleni shaya ku-yellow line bakithi siyibheke kahle siyibheke ipolitiki ye-MRP
Studio 7 salibonani livuka njani labalaleli yeye angicela ukukhuthaza i-MRP ukuthi ayiyale ngokukhankasa iqinise kakhulu sisemva kwayo siyayilandela i-MRP yili qembu engilithanda kunawo wonke amaqembu akaba khona ezimbabwe le MRP bese ngibuza kahle ukuthi khona kahle i-CCC labantu bakithi laba abanokukhuluma kabe nge-MRP kodwa bona bengamaphini emaqenjini yabo lapha ngikhuluma ngabantu abafana labo Felix Ngumo Felix Magalela Mapa kube lo Welshman Ncube liphini kube lalwana othwa ngusifanda lwana wasebhinga liphini la futhi banengi ngamaphini phini phini emarapini khona le maqinjini abo bese bebuya ngapha bezosoli emarap iemarap efuna ukukhululisa izwe zakomthwakazi iemarap efuna ukungenisa imali ethengayo esigabeni zakomthwakazi ngoba iemarap uma singayisupporta sizoba nemali yethu ethi currency esiyisebenzisayo alikuthandi kona lokho lithanda nje kuba ngamaphini emaqinjini yenu ayi iemarap asiyisupporteni bakithi asiyisupporteni ngoba iemarap izongena ngemali ethenga thola abantu bakhona bekujaya amaqolo aphakamaya khona lephezulu ogawule uthola abantu bakhona nje beqine emaqinjini amashona lapho abangamaphini khona oJoseph Chuma bese ngikhohlwa kukhona omunye futhi lapho we-3PC abanokuthi ngu-Enindebele kanti angazi ukuthi u-Enindebele umelene kujumbene umele inhlamba kambe shiwa kwakwathiwa khona kunomuntu othiwa ngu-Enindebele mhlambe kumele inhlamba ngazi so bantu bakithi bekunesifiso sokuthi votelani MRP faka imali ethengayo esigabeni zakithi ngoba uma sesiphumile eZimbabwe sasimela thina sodwa siyaba sesizosebenzisa ethi currency shiyane nama currency yabo ambuya nehanda ibond note alithengi ayithengi imali eliyisebenzisayo aliyithengi imali eliyisebenzisayo kodwa ke lizozwa umuntu ekhuluma ngokuthi MRP wrong imali yoyene esesikhwameni sakho uyathenga wena gawule ayithethe so iMRP yona mayizokhuma eZimbabwe izosebenzisa a new currency skip currencies zabo ambuya nehanda lezo bond note asilifuni komthwakazi ngiyabonga
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwezemelika, ukukhankasela ukhetho sokuqalile phambilini kokudinga amasenetha ezigabeni ezimbalwa. Ukukhankasa lokhu kuhle kwabambanisa lokukhetho lokudinga umongameli welizwe ngomnyaka ka-2024. Umongameli Joe Biden usenze imihlangano yamarali embalwa kodwa uTrump yena ubevele esenza imihlangano le kusukela nyakenye. Kodwa amacala etheswa uTrump olakho ukugcina engancintisi kukhetho oluzayo. Ukuhlaziya loludaba sixoxele ngcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Kukhanya sibili ukuthi ngike ngakhuluma lawe kumalanga adluleyo lapha ngisithi mina hayi ungibuza usithi sokukhanya ngathi sokumnika amandla ukuthi ama supporters akhe akhanye esembona njengomuntu ongabuya khokhele njalo. Ngajinge ngakutshela ngathi mina hayi ngumlilo wamaphepha. I-politics ye-America iyaphangisa kakhulu, iyatshintsha-tshintsha. Kuthe nje konabo sikhulumile angithi baze beziyamngenela laphana ekhaya. Ngoba yena wayezitshele ukuthi amaphepha la sewathethe, amaphepha la ngawakhe, amaphepha la uzasebenzisa okwakhe. Yiko ke base bemhlasela khona laphana, bemhlasela bahamba bathatha amaphepha la. Khathesi busesebuzimeni bokuthi ulicala khonoko ukuthi akwenze khonoko akwenzayo. Soke ke akukhathaleki, mina mbona ngathi akukhathalekile ukuthi angaze afake amaloya amangaki. Afake amaloya athini azozaphumelele ngoba khonoko akwenzayo kuvele khona kungaphandle komthetho. Ngoba ungakhumbula uLiyane Viki sikhuluma ama-Republicans ayephumile wonke kusukela kubo Senate lakusiza kubo laba be-House kusiza ama-supporters ngokwangho besola ukuhanjelweni kusiyahlaselwa umuzi ka-former president. Sekuzwakele ukuthi bazuzeni abe-FBI. Bathule zwi bonke akakho okhulumayo konabo. Sebethule zwi sebezidida bonke ngoba izinto ezatholakala laphana emzini ka-Trump ziye sabeka vele akumelanga vele ngisho langeka vele akula umuntu okumele ukuthi abe lakho kwamkana kuthiwe khona kusemzini wakhe. Sebethule zwi bonke bathule zwi bonke labana babekhuluma labana. Ngutshela mna nzithi akula lutho la umlilo wamaphepha. Mina mbona ngathi kucala lakhe lizaba likhulu sibi. Ngatsho futhi ukuthi ngathi mina ungumuntu olenhlanhla yena olenhlanhla ezintweni kodwa ke lapha ngibona ngathi hayi bazamkhumbulozela sibili amboni ukuthi uzaphuma njani.
Hello ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ocubungula izombusazwe ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekhona pha eTexas.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC. Yabo.
Isikhathi kasavumi uba siqhubeke sisonke kodwa ke singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-MRP lithi amalunga alo asehlukuluzwa ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa wafunga wagomela ukuthi abebandla le-MRP bazawukhomba olotshwala. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa useze watshayela ihlombe umnumzana William Ruto wele Kenya ngokunqoba kokhetho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.